siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 22 kuNkwenkwezi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyini ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje uhlupho lokuswelakala kwemali elizweni lulokhu lubhahile ngesikhathi iningi lihlaziya imizamo yebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe eyokuletha uhlelo lwemali yama-bond notes.
Ukuze abantu baphile, abantu bakwanise ukuthi wenze izinto abazifunayo elizweni kumbe amabhizinisi nje nokuthi impilo ihambe kuhle, imisebenzi ihamba kuhle yimali eyabo isekhileta. So nxa kungala mali then the government will have to come to a shutdown.
Ngesikhathi iningi labantu liswela imisebenzi elizweni ngenxa yokuvalwa kwamankampani amaningi, abasebenzayo bathi labo bathwele amagabha avuzayo ngoba kabatholi iholo labo lonke kubaqhaji, njalo kwesinye isikhathi bayamiswa imisebenzi okwesikhatshana.
Yazi into lapho emakathi abantu abantu abaningi ukuthi umuntu ngasemsebenzini wonke banana wonke yini ngaholo yakuyilandayo. So esikubonayo ukuthi nje antu bajayele ukusebenza and abaningi bona labana bayemsebenzini bangaholile abantu. Yibo nje futhi ababezisebenzi bezindama omama babadekisa amatomatisi nanani ezikhidini zabo.
Njengenjayelo sizalethulela eziphathelane labatsha silontungameli inkomo weStudio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uhlupho lokuswelakala kwemali elizweni lulokhu lubhahile ngesikhathi iningi lihlaziya imizamo yebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe eyokuletha uhlelo lwemali yama-bond notes ngendlela yokuletha imali elizweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomeli weBulawayo Central edalele eParliamente uNkosazana Dorcas Sibanda olilunga lekomiti ebona ngezemali kuleli dale eFinance and Economic Planning Committee, yena oqala ngokusichasisela ngesimo esiselizweni.
Imali singakhangela emabhanga sokuthiba lamachula wanayevele khona ngo-2008 elizweni lonke. Kathi singikhuluma songese Harare, ngizamile ukuthi ngike ngiyelunguza ku-Capevin ukuthi ngidinga imali, ngayehluleka ngokubona ama-queues e-bank. So imali elizweni lapha ikhanya vele kayisekho, ngoba abantu nxa bengena kumbe ufuna 1000 uphiwa 200 kulama cash limit. Ihulumende yezanu P_F vele iseyehlulekile ukurana, ngoba ungabona ilizwe selingasela mali akusela nto enhle. Ngoba ukuze abantu baphile, abantu bakwanise ukuthi wenze izinto abazifunayo elizweni kumbe amabhizinisi nje nokuthi impilo ihambe kuhle, imisebenzi ihamba kuhle yimali eyabo isekhileta. So nxa kungala mali then the government will have to come to a shutdown. Ngoba akunamali.
Likela lucubungu lalolu daba njengekomiti ebona ngezemali edalele eParliamente.
Yes, siyakukhuluma lapha nalaphayana, but okuningi kwakhona ngeke ngikhulume kathesi ngoba asikaqedi ukuthi sikukwenzela ukuthi sibe lama-resolution esizakhuluma ebantwini. Udaba esilukhangelayo.
Baphila njani abantu khona ngapho kuma-constituency?
Into esenzakala khonapha ikakhulu abasemadorobheni ngabantu asebedubekile. Udubo solhlomile emizweni, abantu sebedubekile ngoba uzafuna imali yokuthi ugade yedorobheni yedinga engxenye enye imali, uzafuna imali yokuthi ugade nama-school fees, uzafuna le mali yokuthi uye esibhedlela mhlawumbe uvuka ungezwa kuhle, yimali, kufunakala imali. Abantu abasela mali, impilo yabantu isibuyele ku-2008. Sikeseza ukuthi lapho uzayihluthisa ama-bond notes. Amabhondi lathi lawana nxa likhumbula eqalisa wathi sizawasebenzisa ukuthi sithenge izinto esizazi-export. All of a sudden sifuna ukuthi aflage khonapha elizweni, akuqedakali. Honestly, we can't run a government like that. Let's not shift ama-goalposts. Nxa sesehlulekile njengohulumende kumele sifunde nje ukuthi sime laphana sithi sesehlulekile sitshela abantu iqiniso, njalo singabi nguhulumende okhokhela abayanga. Khonokho hhayi ngeke kusebenze khonokho. Yikho sokwenzakala khonapha eZimbabwe ukuthi umuntu wonke kumele abe ngumnyanga. Nxa sesiprintile lezo mali, wonke umuntu sesiba yibhilioneya engumnyanga.
Njengomnini wamabhizimusi kuyakhanya yini umehluko ukuthi amabhizinisi awasahambi kuhle ngoba abantu bengela mali?
ngingathi kusukela umnyaka ophelileyo akulanto ehambayo amabhizinesi akulamali esekhilethayo abantu kabala mali isifiso babe belaso sokuthi bethenge kodwa kakula mali izikhathi eziningi abanye sobabhizinisi sebavala amabhizinesi abo sebagiva up kwesi sikhathi nje uthona uhlezi kunganto eyenzakalayo ama-customer akhona but kalaphi kabalalutho ekwameni.
Lo ngunkosazana Dorcas Sibanda, ummeli weBulawayo Central edalele eParliamente, njalo elilunga lekomiti ebona ngezemali kuleli dale eFinance and Economic Planning Committee. Sikhulume laye ecingweni eseHarare. Iningi labantu liswela imisebenzi yokuziphilisa elizweni ngenxa yokuvalwa kwamankampani amaningi. Abasebenzayo bathi labo bathwele amagabha avuzayo ngoba kabatholi iholo labo lonke kubaqhaji, njalo kwesinye isikhathi bayamiswa imisebenzi okwesikhatshana. Lokhu kwenzakala izisebenzi zenkampani kaloliwe esezilomnyaka olengxenye zingatholi iholo lazo lonke zisanda ukutshengisela ngalolu daba. Okuningi ngokuphathelane lezisebenze asikuzweni kungxoxo lomnumzana George Nkiwane, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Ubona abaningi besemsebenzini bezekuseni besenze intambama bependezezindini zabo ukuthi kumbe abantu bayahola abaningi abasaholi ibisebenze nje kodwa abantu badayele ukuthi yasebenza and njalo ubuya esekulapha ngibona ngabi wazi into lapha emangathi abantu abaningi ukuthi umuntu ngasemsebenzini nsuku zonke bantwana wonke yena engaholi yabe elandani so esikubonayo ukuthi nje abantu badayele ukusebenza and abaningi bona labantu abayenzenzini abaholile labana. Yibo ke futhi abasebenzi bezindaba omama abakadingisa amathematics landani ezithini zabo. Akule kunzima kimi.
Abanye bengathi laba abasebenzayo bangcono kulalaba abavele bengasebenzi, ikakhulu laba abanikwa ingxenye yomholo wabo.
Hayi, akule mehluko sibili ngoba ungaphela nje konyeka ukuthi ubuye kungcono kulabo umuntu engaba ongaziyo ukuthi shaka indaba liphuma liyatshona uza kudlani ngokuthela ngapha umsebenzi njengoba laphela kabi. Awume sikukhona ke ngibe participate nje into yokwenza njengoba uyifanele lokhu ngasebenza lawo kuphela kube kuthule lawo ikhono lakho emelele ukukhona ke ngathi ikhono lakho lizivela baye kodwa ungaphethe umuntu vele angaphiwa ukuthi kuphiwe ikhono lakho akume sikho hayi mehlo ukukhona njengathenziwe nalokho kwenza ukuthi amtidana hayi lo mehluko
kodwa bakhona abalokho beyithola imisebenzi njengeyama contracts.
Ah, bomile komile sibili ukuthi ungabona ke ungakhonza amadoda wonke ungabona izinto ekhona kuli khona babeyani khona kuyakuthengisela ngezitakulanteza vela khona ikhona umuntu ethinze eyenzakalayo.
Njengenhlanganiso ye-ZCTU liyake libe lezisebenzi ezibuya kini zicelwa ukuncediswa ukuthi zithole imali yabo kubaqhatshi, liyenelisa yini ukuthi libatholele imali?
Sasizama uvele khona nama yilelo ukuthi sasizancedisa kuli dipati ebanceda ukuthi sathi athathe iprophathi yekhampani maningi amakhampani avalayo sathathe iprophathi yahle yavala mtokozi sobuzeleaamaethi vela mncedi singathi zame senze ukuthi enzeke nokho vela kunantoyendayo zezingade kuthengisa iprophathi yekhampani izisebenzi zingaphansi ngathi zikhangelelaabantu ebele babhadale kuqala ama-credit amabhenki landani ezasala ezathi izisebenzi eqinisekeleleukuthi hakeke sekuyenzeka lokho vele akulethilute esebenzini so ngingaze lwenzeni ngingaze kwathesa i-propathi siyathela amafufu nje kuphela okuningiselesaamabhenki landani.
Lowo ngumnumzana George Nkiwane, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCTU, sixoxelaye eseGweru. South umnumzana Abet Nikopepe uthi indlala ihlasele ngamandla esigabeni sakhe, njalo uthi okudanisayo ukuthi akunalutho olukhanyayo lusenziwa nguhulumente ngalolu daba. Umnumzana Pepe uxoxa lo ntongameli Nkomo weStudio 7.
Njengoba usazi indlala ivele ibhahile eZimbabwe, ithi ibhahile injalo-ke silohlupho lokuthi silohulumende ongananziyo ukuthi abantu bayalamba. Ngikhuluma kunjenje uhulumende uhamba ebamba abantu amehlo kule mali yezinara ebhatalwa ngabantu xa bengena kuma toll gates eyiyo ke enikwa ama district wonke kanye lama local authorities amadolobho ukuthi balungise imigwaqo. Silungiseke umgwaqo enkayi ke iCouncil yenkayi imali enikwe ilungisa umgwaqo enkayi yafaka ithara eGrove Point. Bathe sebebona ke abantu bezani ukuthi ke hayi kusetshenzeke kuhle ke ku constituency. Nampo ke sebetshintsha ke kathe sebethethe ke ama grader bayafaka ke emgwaqweni babhizi bayagreda umgwaqo. Sebehamba beyengabantu ukuthi hayi khangela nini siyalisebenzela. Umbuzo omkhulu ukuthi ke iminyaka ingu 36 bese embusweni imgwaqo isifa beyikhangele. Namhlanje sebengabuya bengabantu abathi balungisa imgwaqo abantu belamba kambe abantu badla umgwaqo na njalo umgwaqo wankona wathi usifa akade besembusweni wobani umgwaqo wankona usifa. Lokhu kuyatshengisa ukuthi abantu bezano babonakani abantu ngabantu abangacabangiyo abantu abadla uthuli lomgwaqo ke kutshengisa ke ukuthi ke uhulumende wezano usehlulekile usedinga ukuthi abambe abantu amehlo engileqiniso lokuthi abantu benkayi kaso ziphukuphuku bakukhangele njalo bazayikhombisa ke izano nxa kufika u-2018 ukuthi hatshibo lisidube okweminyaka u-36 ihambane ke liyephumula.
Uyayisola izano kodwa bona bazitshayela ihlombe njalo bayamphakamisa umgabe bathi yingwenya ophakamise kakhulu uZulu weZimbabwe nanku baqoqa ukutshengisela ngeviki ezayo abathi yi-Million Man March lapho bazatshengisa khona usekelo lwabo kuye.
Uyazi ukuthi kuyamangalisa kakhulu okwenziwa izanu. Izanu uthe ikhampena ifuna ukuthi bayibisele kuhulumende bathi bazadala imisebenzi engu-2.2 million. Namhlanje ke bonaba abantwana kufanele ukuthi ngabe badalele imisebenzi yokusebenza kulokuthi babadalele imisebenzi ukuthi basebenze bahole izimali. Namhlanje babasebenzisa ke ukuthi babathwale besiyasekela ke ubaba kumbe ukhulu ole-92 years ukuthi enze into eyamehlula iminyaka engu-36. Njalo laba abantwana abasetshenziswa nje kufana nalo muntu osebenzisa amadonki akhe asesibayeni ukuthi nxa efuna ukuwabopha uyabopha ngesikhathi esifunayo, nxa efuna ukuwavalela njalo nxa ewabophile uyawakasa ngoswazi. So laba abantwana ke bayasetshenziswa ukuthi ke basetshenziswe ukusekela umgabe bengaphiwanga leyo msebenzi.
Lo ngumnumzana Abednego Bhebhe, ummeli wenkayi South edalele ephalamende, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Keselichiye kancinyane ezandleni zikaNtungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama onguNtungameli Nkomo. Lamhla ngisebhinga lapho engixoxa khona lomgcini sihlalo weBhinga Rural District Council elilunga njalo le-MDCT umnumzana Dube Mkombwe. Ngiyakwamukela kuhlelo Mkombwe.
Ngiyabonga Nkomo, kunjani nakwefejengabo?
Hayi siyaphila, kunjani eBhinga?
Ah, eBhinga siyancengisa bhuru wami, njengobona kome kangaka akubuzwana sekupho kuvuko lomunye wehamba lapho yakhona. Asisakwazi ukukhuluma ngothiwa kolokhu udinga umsebenzi ngoba uyasola ukuthi uyawudinga ngaphi kodwa ukuziphilisa nje upasipo ukukhangelana lozambezi sibangisana lengwenya lemvubu lendlovu ukuthi abantwana abasakhulayo ungahamba eBhinga emini uyathola abantu abengumanquba bethwele inhlanzi abangakwazi ukubasengisela ubani nabanye abakhwanisa ukubaza bayabaza kodwa ukuthi abakubazayo baya kuthengisela ubani njengoba bathiwa khona ngabasabonakani ko.
Abathi inhlanzi bazithengisa malini nxa bethe bathola abathengayo?
Baya bangathola abathengayo Nkomo ngokuthiyena indawo zankhona eBhinga Town laphana bayakwalisa ukuzithengisa nge-$2.50 nge-KG kodwa ungahamba lapha kobosimathelele kubo mjele chunga khona ngale Chibuyu i-dollar i-KG ngoba bakatshana ngomgwaqo. Umgwaqo move wokwesabisayo ukuthi imoto esuka eChina ngeke ihambe umgwaqo onjengabo.
Udaba lwendlala lumi njani lona khona ngapha?
Uthiwa ngesakini uthiwa umangoyo ulale ziko Nkomo. Kuyabheda bhuru wami ngoba indlala esebhinga inkomo asakwanisa ukuthengwa isinkomo sithengwa nge-$50.
Abasakhulayo bezanu PF baqoqa ukutshengisela ngeviki ezayo beveza usekelo lwabo kumongameli Mugabe abathi Million Man March. Othini ngalolu hlelo?
Ungalandela abantu abahlanyayo Nkomo kuyifuna abangakuthokozelela kumgabe umuntu ole-92 years ukukhulu onjengorobati kwinto abangakwenza sebaloywa abantwana. Ungabona umntwana omatsheli izalo uyabe loyiwe uyabe engakwananga.
Utsho ngani?
ngoba ngoba singagakela sithenga isitolo esisodwa isikolo sihamba sisodwa ngoba kula sikolo seZanu kula sikolo seBDC kula sikolo seChurch wonke umuntu ishop esingenayo iye njalo amanzi sithenga kuzinwa sonke izesa sithenga kuzesa sonke imoto esizigadayo ziyafanana izikolo ziyafanana ungabona umuntu esithi uyathakazelela ukuthi ikwesaba nje ukuthi bakenzani ngoba ungayekela ukwenza njalo impilo yankulu yakungasakwazi ukuthi uyaphilo sithi
kodwa bayatsho ukubana umgabe ubenzele izinto ezibukekayo kakhulu ezifana lomhlabathi
umhlabathi yeba ngatsho njalo ngoba umhlabathi wankoni kubona ngathi esumgabo wankona selandela amakhiwa awaxotayo sewalandela eZambia kungela sikafu ngabe ukuthi umhlabathi loba bayawusebenzisa ngabe kathi esezimbabwe kayinandlala kodwa indlala ekhona yikho kutshela ukuthi umhlabathi wankona ukhona and ungakhangela sebe-rentisa umhlaba wankona kumakhiwa wona lawa abawaxotshayo kunzima mgomo
o ngabatshela waphi amazwi abanye abasakhulayo mgomo
ya engabatshela wona amazwi abasakhulayo ukuthi hhayi njengoba impi siyaliwa sathatha uzibuso ngo-1980 sekuinto esisele impi esisele so yombhobho sisele yephepha lempesela ukuthi abantwana babhalise ukuvota bathatha izitupha isikhathi sakhona bebhana ukuthi bakhona kuvota srol ngo-2018 ngoba singayekelela abadala abadala sebakwanisa ukuthenga iinkomo zabo bakhe izindlu zabo kodwa tinontanga yikubona zibangisana okuthiwa ngobaba besifa sibangisana insimbi yombheda ubaba aphuma la esuke ebayini ngoba nginalutho kodwa nxa kile zinto zami hhayi so mina ngizama ukuba kutazi ukuthi abantu babhalise ukuyavota ngoba njengoba ukhetho seluseduze selunukelele kubona ukuthi amabandla wonke azomba ngazo sengathi ayagijimagijima lapha lalapha sebento ezinkulu
hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mkombo
siyabonga mkombo ungasikhohlwa kusasa
Velilalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lomgcini sihlalo wekhansili yebhinga njalo engowebandla leMDCT umnumzana Dube Mukombwe asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
Sibonge untungameli Nkomo eStudio 7 obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo Ngesizweni umculo weqembu le Men of Influence besithi kanye nawe
Uthandaza Nkosi yami
ngiyacela
ngiyacela manje kanye nawe Nkosi yami
kanye nawe
kanye
nawe
kanye nawe Nkosi yami
ngihambe
Mihla yonke
kanye nawe
Nkosi
angifuni
angifuni yami
ndlela
mayiphele intando yami
mangihambe
mina
wonke
kanye nawe Nkosi
kanye nawe
Kanye nawe Nkosi yami
hambe
mangihambe mihla
yonke
kanye nawe Nkosi
angifisi
angifisi yoni mfuyo izeke minkosi yami
ngicebile
ngicebile hela Nga ugimi Nkosi
Angifisi
Angifisi yoni mfuyo Isegimi Nkosi
Ngicebile
Ngicebile hela kulu Nga ugimi Nkosi
Kanye nawe
Kanye nawe Nkosi yami
hambe
mangihambe mihla yonke
Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
been listening to Studio 74 Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.